ngoba mbona abanye lokho bengavumi bengakholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona kakhulu laba banathi utshwala lokho benathi sidala besithi cwinda wonye sihambile sabona sibili ukuthi kuzaba nzima njengoba sisizwa nsuku zonke ukuthi COVID-19 sekulabantu abaningi asebebanjwe ngumkhuhlane lo abavela emazweni. Yikho-ke sesizama lathi ukuthi sincedisane lamanye amazwe labantu bonke lama-civil society njengabantu abafuna ukuthi abantu bethu baphile. Njenge-MDCA ethungamela ngubaba uThamisa sithi asilandeleni okufundiswa ngabezempilo zokugqoka ama-mask, abanye bathi izayeke, abanye bathi ngamatomo. Sinanzelele njalo ukuthi thina esinathayo sinatha utshwala besintu, sonke sinatha sindawonye yini njengabantu esithandanayo mbe omunye laye ulembenge yakhe laphana ulesitya sakhe laphana noma inkomishi yakhe laphana. Sihambile sabona ukuthi abayathenga abantu utshwala ama-hot stuff banatha bonke embodleleni. Siyakwazi na ukuthi umkhuhlane lo ungena ngomlomo, ngamakhala, namehlo.
Manje lithini ngezikolo lamakolishi osokuzavulwa?
Kuthiwa izikolo zezizavulwa ngama-session. Kambe umntwana uzafunda egqoke isayeke yini noma imask? Uticha uzafundiswa yini egqoke imask? Abatwabethu phela ngabatwana abavele ezindlini zokuyanga esithi ngesiNdebele bavele ezindlini ezimpofu. Abalamoto ezasuka emzini emzilikazi ye batshiye isikolo bazahamba ngenyawo bahlangane bathi bafike isikolo vele sebethelelele nomkhuhlane. Utitsha la efike ubambe umkhuhlane umntwana ephuma ngkhaya ehambe endlini ingakibo efike ethelela abangakwabo. Sizabona ukuthi singayekeli kunanzelela khonapho ukuthi izikolo zifane zivule kuphela sokulento zonke ezifaneleyo, hatshi ukuthi sesiphonga ukuthi abantwana bayebhala babhala i-form 4 engaze ibhala i-form 4 sehlile kunceda ngani. Yikho-ke sithi qaphelani, okulumla indlebe ngowakho, okuketha indlebe ngowakwena.